Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 17 kumpandula 2020 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje kulabantu abangamachumi amabili lambili ababanje umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo kwanti abangamachumi amane batholakala sebesindile
kube sokufanele ukuthi abantu bake basebenze kancane ngoba isikhathi bese siside bebotshiwe ikakhulu nxa sikhangela umkhono weZimbabwe
osomabhizimusi bathi uhulumende wenze kuhle ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kwabo lanxa nje besithi uzulu kumele aqhubeke eqaphele umkhuhlane weCOVID-19
kuyajabulisa ngoba bese kulesikhathi abantu bengawazi ukuchapha sokule more than 6 months
ele South Africa lithi imingcele yalo ebivaliwe ngenxa yecoronavirus izavulwa ngenyanga ezayo abantu bavunyelwe njalo ukungena lokuphuma kulelo lizwe zonke lezindaba lezinye ziyalandela kulabantu abangamachumi amabili lambili ababanje umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo kwathi abangamachumi amane batholakala sebephephile sokulamalanga ayisithupha kungela muntu obulawe ilumkhuhlane Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi asebefunyenwe bele coronavirus selokhu yaqhamukayo kuleli sebengu 7598 asebesindile bona sebengu 5823 kuthi asebefile balokhu bengu 224 Aba loku vekula vangu 1,551. Inani lababanja lumkhuhlane kanye labafayo likhanya lisehla kulezi nsuku osokudale ukuthi uhulumende ayekethise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwawo njalo avule umnotho. Abantu sebevunyelwa ukuhamba besuka edolobheni thize besiya kwamanye kanti lesikhathi sokusebenza kwamabhizimusi laso sesengeziwe. Sixoxelo somabhizimusi umnumzana Abednego Pepe yena othi besokudingeka ukuthi ilizwe livulwe ukuze abantu baziphandele. Kodwa uthi kumele balimuke ngoba ingozi yalomkhuhlane isakhona
kuvele kube sokufanele ukuthi abantu bake basebenze kancane ngoba isikhathi bese siside bebotshiwe ikakhulu nxa sikhangela umkhono weZimbabwe umkhono weZimbabwe ubungamanga kuhle njalo lokho ungamanga kuhle lokho izinto zimimazonzo so kuyadingakala ke ukuthi abantu bake lokukhululeka okuthile okuncane kwenzela ukuthi bathole lokho kokudla ungakhohlwa ukuthi sikhuluma kunje nje elizweni kakulamumbu umumbu wonke siwuthola ngaphandle kwamazwe uhulumende sehle wananzelela ukuthi ke umumbu omncane okhona susiya emakhaya njalo wona lo omncane ukhona ngumumbu ovele South Africa iGMO susiya emakhaya sekusenzakela ukuthi bazi bachole kumumbu ukuthi abantu bekhaya umumbu we-social welfare ufeya ufuze bawunike uhulumende sebezanikwa impuphu so ngezinye izinto ozibonayo ukuthi kube lula kuhulumende osengasela mali yokuthi athengele abantu ukudla kungangcono abantu abaningi basebenze kwenza ukuthi banele ukuthi bathole okokudla ngoba isimo sesisibi kathesi.
Vakona abathi ukuvulwa kwelizwe lokhu bebe kulakho ukubangela ukumemetheka njalo komkhuhlane we-coronavirus. Ungabe ukubona ngaleyo ndlela yini njalo ukuze kwenqatshelwe lokhu kuyini okungenziwa?
Kungaba lokwesaba khonoko sibili kuliqiniso lokho kangwale. Kodwa usalayo phela abantu baza kufa ngayo indlala yangkhona. So ngezindlela lapha kufanele kube lokubalansa ukuthi khona abantu bangafika indlala kodwa kube lokukhangelisisa ukuthi abantu bananzelele ukuthi kulomkhuhlane we-coronavirus. Ngoba isimo sokuthi abantu especially ilizwe elinje eZimbabwe esikwazi sonke ukuthi abantu kabe bengala kunakekelwa nesikhathi se-corona sobebezinakekela bezigcina njalo bebezithengela lokudla lokho okufaneleyo lanxa bebengasebenzi. So mbonani ukudonza ngesikhathi eside bekungaba nzima kumbe kungaba kubi kakhulu futhi empilweni zabantu. So kufanele kube lokubhalansisa ukuthi khona abantu basebenze bathole okokudla kodwa baphinde bazinanzelele ukuthi kulomkhuhlane.
Umnumzana Abednego Pepe ungusomabhizimusi ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi uzavula imingcele yelizwe lakhe ekuqaleni kwenyanga ezayo kuvunyelwe abantu ukuphuma lokungena kulelo lizwe. Leli ngelinye lamanyathelo asethethwe yiSouth Africa ukuxegisa imigoqo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 selokhu waqhamukayo ekuqaleni komnyaka wabangela ukuvalwa kwelizwe kanye lendawo eziningi. URamaphosa uthe labo abangena elizweni lakhe kuzamele bathwale amaphepha atshengisa ukuthi basanda kuhlolwa lomkhuhlane njalo batholakala bengelawo. Abangahlolwanga emazweni abo phambilini kokungena eSouth Africa bazahlaliswa bodwa bebhadalele indleko zabo kuma-quarantine centers. Wonke umuntu ongena kulelo lizwe uzaqala ahlolwe leli gciwane kuthi otholakala elempawu zalo ahlaliswe yedwa abe ehlolwa njalo njalo isimo sakhe size sicace. Abanye bathi eZimbabwe lalo lilakho ukuvula imingcele yalo maduze njengele South Africa. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathenga njalo bethengisa impahla phakathi kweSouth Africa lamanye amazwe agoqela eZimbabwe International Cross Borders Association umnumzana Dennis Juru yena othi liyabajabulisa inyathelo elithethwe ngohulumende weSouth Africa.
Jabule kakhulu njengabantu abathengayo ngokuthengisa ngaphandle kwelizwe kuyajabulisa ngoba bese kulesikhathi abantu bengawazi ukuchapa sokule more than 6 months bekunzima kakhulu ukuthi umuntu athumele abantu base South Africa ukuthi bamthengele izinto. Uyazi kunzima sisi wami ukuthi maungekho la eSouth Africa uthumele umunye umuntu, sometimes uzoswela lokhu. Uyazi izinto ezinesiyabe zifuna wena umnikazi wazo ukuthi uziyenzele. So sijabule kakhulu njalo siyabonga sibonga i-government South Africa ngoba sibabalele ama-emails, sibalele u-president Ramaphosa, sibalele umama uPhando, sibalele u-minister uPatel. Sibacela ukuthi noma bengakwanisi ukuthi bavulele umuntu wonke i-border, siyabe sicela ukuthi abathenga nokuthengisa bavulelwe i-border bakwanise ukuyothenga lokubuyela eZimbabwe. Sijabule kakhulu ngoba basiphendulile njalo basiphendule ngendlela ejabulisayo eyifeva thina. As long as i-Bedbridge ivuliwe I'm sure yo iboda esingathi ibhizi esetshenziswayo ngabantu baseZimbabwe. Amaboda lawa kade evuliwe ngesikhathi sama lockdown onge ahlanganisele iBed Bridge. Thina asinayo problem namanye amaboda amancane lawo. As long iBed Bridge ivuliwe, airport ivuliwe, yiwo amaboda amabili esingathi aqhakathekile kumsebenzi wethu wokuthenga nokuthengisa.
Iziqondiso ezifakwe ngele South Africa ezokuthi abantu bezilandele ukwenzela ukuthi kungamemetheki igcikwane le-COVID-19, ezinjengama-mobile application lawa, lokuthi abantu befike bevele bethwele amaphepha atshengisa ukuthi bahloliwe, akusoze kube lengxaki yini.
As long i-border livuliwe nje, into efunekayo lapho ukuthi kuvulwe i-border phela, amaphepha njani njani okunye lokhu, hayi siyabe sizokubona ngesikhathi sakhona e-border konapho ukuthi kuzobe kuhamba kanjani. Kodwa into engiyaziyo ukuthi as long as i-border selivuliwe okusemthethweni, abantu bazongena njalo. Wonke umuntu uyayisaba i-corona, so imithetho le efakwe ngu-president Ramaphosa, abantu bazoyilandela le mithetho ngoba abantu bayayisaba i-corona. Kufana nama-mask vele mawuphuma endlini, kusokufana nje maybe singathi nge-driver's license, ukuthi mawuphuma ungela driver's license uyazishela ukuthi ngithiye something, ikhona into efunekayo, ikhona into ekufanele ngibe nayo. Abantu bazojwayela ukuthi yiyo impilo yakhona, and then siqhubeke sinjalo. Uma umuntu efuna ukuya e-South Africa kufanele abe wazi ukuthi kufunekani. Even ama-visa, nesikhathi sama-visa abantu bebekwanisa ukuba nama-visa, bekunzima ukuthi umuntu abe ne-visa, kodwa abantu bebekwanisa ukuba nama-visa. So angibona ukuthi ukutestwa kungaba into enzima kakhulu. Abantu bazotestwa and bazochapha bazoya e-South Africa.
Umnumzana Dennis Juru ngowenhlanganiso ye-International Cross Borders Association ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ezinye izakhamizi zeMatobo koChapu zibikwazi lokhu zihlala ezintabeni ngemva kokubalekela amapholisa ezomvikela awerayothi wona avuke eseganga abhaxabula izakhamizi ebezixotshe otsheketsha abafika bagebha amagodi emadlelweni abo bedinga igolide. Isehlakalo lesi senzakale ngesonto ngemva kokuba omunye owesifazana odabuka eMberengwa obikwa esithi waphupha ukuthi kulegolide kulumango ethumele otsheketsha, kodwa izakhamizi zabaxotsha. Umama lo ubikwa wayaceba emapholiseni avuya engasadlanga nkotshana achaya iloba ngubani ayehlangana laye, okwabangela ukuthi abanye bacele ezinyaweni bayephephela ezintabeni. Abanye abachayiwayo babikwa balimala kabuhlungu, njalo omunye owesifazana wephuka ingalo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomela isigaba lesi edale lePhalamende uNkosazana noMathemba Ndlovu, yena othi kucatshangelwa ukuthi otsheketsha laba bachiya bephosele ichefu emthonjeni wesigaba.
Kuthiwa uthebu yokwesithathu kwazobuya lo CEO owe-Matopo Rural Council wathi lapha akuvumi ukuthi azogebha igolide ngoba indawo le iqamele i-Matopo National Park okulezinyamazana, njalo indawo le iqambayo iduze le-Whitewater Primary kule mizi yabantu, kule mfula khonapho abanatha khona, bekungavumi ukuthi azogebha khonapho. Kodwa umama lo kuthiwa uvuke ebuyile lezisebenzi zakhe ukuthi zizogebha. Umama lo wagebha okwamalanga, abantu basebekhulumisana ukuthi no, umama lo asizanga samvumela ukuthi azela, akumelanga vele agebhe. Izakhamuzi zaseziqoqana zavuke ekuseni zabacela ukuthi hayi, salitshela ukuthi la akwenzi ukuthi ligebhe, kathe siliyagebha izikolo kuthiwa ziyavulwa. Abantwana abancane abafunda eprimary bazawela emagodini, izifiyo zethu ziyawela emagodini. Kodwa umama lo kazange funa ukulalela abantu basebethatha ke amafosholo wabo bavuka besiyagqibela amagodi akula muntu abamthintayo bagqibela nje amagodi betshengisela ukuthi hayi abafisi ukuthi abantu bagebhela base bacela ke ukuthi hayi suka nini lihambe umama lwana wasehamba ke esiyabiza le abayithi riot police ama black boots abantu labana bathe befika amapolisa asazange dingubuzo ukuthi kumbe kwenzakalele ngapi kumbeni kwathini baqala kuphela ukutshaya abantu kakhulu into eyisimanga ukuthi amapolisa asayanga lapho kugejwa khona ahle aqonde ezitolo lemzini eduzane kwezitolo etshaya kuphela abantu etshaya kuphela abantu sila abantu abalimalayo abanjengosiduduzile ndlovu abamshaya isandla sivuvukile ukuthi sibe kwazi ukuthi uqamukile kumbeni unjani lo Sipho Ndlovu umama wagijinyiswayo wazowawela emagodini umama lo uzithwele khanya walimala ubesebleeder la esimhambisile izolo esibhedlela ematopo
ekutshayweni lapho ngamapolisa abantu bakhona yini abalimalayo njalo ungasitshela ukuthi udaba lolu liluhambise ngapi sikhuluma nje
Yes, indaba le sihambe sayireporta ematopo police station. Abantu laba first treatment yababayithole bayitholile futhi ematopo clinic. So asikwazi ukuthi abomthetho bazokwenza njani. Sithe sibatshela kodwa amapolice ukuthi abantu laba kukhanya bathiye befake poison. Amapolice athi hayi bona basebenzi njalo bafuna umuntu ozazo reporta ebatshele ukuthi kuthiye kufakwe ipoison. Bathe sebechaya abantu ama villagers agijima acathe izintaba alale ezintabeni okokuthi khona kuthangi balele khona izulu balele khona besabela izimpilo zabo abakwazi ukuthi amapolisa la azaphenduka kumbe kasaphenduki kunzima kakhulu ukuthi izakhamizi zithiye imizi yabo ziyehlala ezintabeni sunganumbe kuthiwa igugu round number 2 abantu abasazwisisa abantu bahlalele kwesabeni okukhulu abantu bematopo echapo baludinga usizo
Unkosazana noMathemba Ndlovu umela eMathebelele South edale lePhalamende ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7 Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla Inkundla yeNew Zimbabwe ithi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema usekudaze abasakhulayo beZimbabwe ukuthi bakhokhele imizamo yokulwela umbuso okhululekileyo athi ukumelela usizo oluvela phandle Inkundla yeZim Live yona ithi inkantolo kamantshi yesule iwaranti ebivumela ukubotshwa komeli weHarare West edale lePhalamende unkosazana Joana Mamombe izolo. Umamombe weteswa icala lokuqamba amanga ukuthi wathunjwa labanye bakhe beMDC Alliance ababili. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani ntateli izindaba zeStudio 7. Siyabonga ngamazwi eqiniso elisethulela wona zonke izikhathi. Mina nguPhilani. Hayi siyabonga kakhulu. Yeah, hayi isitshela indaba esizizo esiyabe singazazi kodwa yenxa yokuthi lina labe lithumele lisitshela indaba ezimqotho. Kade sokunye siyabe singakwazi sifihlelwa kodwa kade sisesikwazi. Hayi siyabonga. Yalani linja Halo siyalisekela zonke izikhathi silalela lina kuphela yini elisitshela indaba ezingcono sihlala sisikini sililalele silisapota ngiyabonga ngicela libe lingithumezela kuwhatsapp yami everyday inews ngiyabonga ngiphansi konale gwiro
Sanibonani, sanibonani basakazi bestudio 7. Siyabonga umsebenzi wenu omuhle kangaka elisenzela wona. Siyakhuthala ngawo mpela ukulalela ngaso sonke isikhathi, mina ngilalela njalo nje ngaso sonke isikhathi. Ngihlupheke kakhulu ngendaba uThokozani le MDCT yakhe abenza ngakhona. Ukuthi baxotshiselani abantu, bebaxotshisa bona kungabantu abavotelwayo. Bavotelwa phela laba bantu abangenanga nje ngebackdoor. Bavotelwa iMDC Alliance yavotelwa ngabantu. Yona le nto eyenziwa nguThokozani Khuphelo izophela ngoba kuyabonakala mhlophe ukuthi usetshenziswa izandla. Kodwa ke kuzofika lapha la izandla ekhathala khona emlahlela izandla. Kodwa ngoba manje uyabona ukwenza kwakho ukuthi khona ugijima phambili impela uthunywa yizandla izihlobo zami simbekile nje uThokozani laboMonzora lawo ukuthi bedilize uChamisa. Kodwa ke abafuni ukusho ukuthi kube nedemokhrasi, bafuna nje kuhlale abantu sicindezelekile kanje. Sisemazweni nje kuyindaba yezandla, bona bakuboni khona lokho. Kodwa ke hayi kuzophela khona, kuzophela kube nje na uThokozani Khuphe le nto ayenza engacabanga ukuthi izophumelela ngoba uyeza 2023 uzovota abo uzophuma ngevoti ngoba labona abaphumileyo nje ezikhundleni abakhuphileyo ayisekuthi khona bebengavotelwa ngabe bevotelwa. Kodwa ke nangendlela angena khona akekho umuntu ozomvotela, vele waluza nje straight, akekho umuntu ozomvotela, uyovotelwa ubani? Hayi bo Thokozani, akuyekele mama, akuyekele mama into oyenzayo ngoba vele usoze uye ndawo, uyaphazamisa nje usoze uye ndawo lapho umuntu abantu abafuna ukukhushwa esikhundleni izani ngoba abantu bathwele nzima nje ngezani. Wena uza ngokuphazamisa kwakho uyamosha, akuxole akuxola, akuyekele into oyenzayo. Akekho umuntu okuthandayo ngezenzo zakho ozenzayo ngoba nje zihlobo zami zinanzelele lapha nje noma sithi khona uThokozani yesizomudla ngevoti. Kodwa ke qaphele ngoba izani phela ngamamenemene bangamsebenzisa ukuthi bamrigele awine yena uThokozani. Simangale sewinile engazange avotele ngoba vele izani igebengu zokuriga bazoriga bazoriga vele bewinise yena uThokozani. Siyazi nje kahle kuzocaca kuzovela futhi. Ngiyabonga hlobo ngesidube lo esenandi etsholotshe emazamnyama. Ngibonge kakhulu, qhubekani ngomsebenzi wenu hlobo zami. Siyabonga, hlala silalela njalo sonke isikhathi zonke elizithulela zona vele umsakazi wakithi phela sisawazi, siyazi wona lo yosesiwazi. Siyabonga kakhulu, ngiyaziqhenya uma ngizwa lethi mthwakazi, ngomthwakazi vele. Iye kufanele vele zibuye emasisweni. Siyabonga, siyabonga, Nkosibusisi.
Kodwa ngicela ubuza lapho ukuthi yena umnangagwa uthi yena izimpawu yenu uzayilungisa nini kahle kahle sibili? Athina sesidubekile bantu. Heyi haya, ngicela libe khambisa umbiko lo khonale.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELeCameroon selithumele amasotsha ezitaladeni ngenjongo yokuchitha abantu abatshengiselayo besola umongameli Paul Biya ngokugogodlela embusweni lokwephula amalungelo kaZulu. Uviya useleminyaka engu-38 engumongameli. Umanyano we-United Nations wona uthi uhulumende wakwele Venezuela uhlukuluza abamabandla aphikisayo labo bonke nje abaphikisana laye ngendlela emfaka kuzinga lokudala amacala abophisayo phansi kwemilayo elawula amazwe omhlaba, ama-crimes against humanity. Size qhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khona pha eMelika. Amapolisa edolobho leLouisville eKentucky asevume ukuhlawula imuli yowesifazana onsundu unkosazana Breonna Taylor imali engangezigidi ezilitshumi lambili, $12 million, phezu kokubulawa kukaTaylor. Unkosazana Taylor udutshulwe ngamapolisa ayelande ukuyakuduza endlini yakhe ngombimbitho phakathi kobusuku wafa. Abe muli yakhe bathi lanxa amapolisa evume ukubahlawula akula lutho oluzaqeda ubuhlungu ababuzwayo ngoba unkosazana Taylor wabulawa nje engelacala. Umeya wedolobho uthe phezu kwemali abazayibhadala umdeni lo bavumelene labakuTaylor ukuthi amapolisa azaguqula indlela asebenza ngayo ukuze kwehliswe ukubulawa mahlayana kwabantu abansundu ngamapolisa amhlophe. Ukubulawa mahlayana kwabansundu ngamapolisa kubhahile eMelika njalo abafelo nyaka bagoqela yena uTaylor lomnumzana George Floyd. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika umnumzana Tim Moringayi.
Indaba leyi iyabongeka ukuthi kube le settlement eKentucky but into ebuhlungu ukuthi no matter how much money eliyithola yona uBrianna Taylor umama wabantwana umntwana womunye umama loba. So into le ibuhlungu ukuthi kasoza aphenduke noma bangabaniki imali enjani, but it's a step in the right direction ngoba siyakwazi ukuthi amapolisa for the past over 100 years bebeyenza intanda iphikiswa bebulala abantu bengabalethi ku accountability amajuri singakhangela vele from a long time ago babephonguyeka amapolisa mayengabulala abantu abansundu. So kwakathesi sithi hayi le settlement is the right way to go, but into emele iyenzakale is we need ipolice reforms. And ukuthi okokathesi mabe sebesetla lokhu imali yakhona imele iphume from amapolice pension funds. That's what would help ukuthi bona baqakathekise impilo zabantu abamnyama lama other minorities.
Phezu kwalimali amapolisa avume ukuthi azaguqula indlela asebenza ngayo ukuze engatholakali ebulala abantu abamnyama mahlayana. Ubona kusiba lenguquko mpela yini eKentucky inani labantu ababulawa mahlayana ngamapolisa abantu abansundu lisehla?
Ngibona mina amapolisa aseba accountable is a way forward ngoba kathesi ama laws angkhona kumele akhangeliswe babone ukuthi banganceda ngapi ukuthi amapolisa may reckless ngoba sibona a lot of times amapolisa lawa they just kill unprovoked. So kufuna babe le training entsha ngoba I think that's where we need to start. Bona maba ngabona umuntu owesilungu esiba violent sibona bona bethatha extra care and extra caution to make sure they de-escalate isituation yakhona. So sifuna bona amapolisa amaningi babe le training entsha and ngake ngabona omunye othwa nguMontel Williams esithi yena ma amapolisa esiba le 3 months emsebenzini then mahlale behind the desk for 3 months ngoba umsebenzi wangkhona is high pressure job. So hayi kuyabongeka lokho ukuthi amapolisa lawo azaba accountable from now on, but asifuni ukuthi kube iKentucky kuphela, iAmerica yonke kumele itshintshe ama police laws, the criminal justice system from the top to the bottom.
Umnumzana Tim Moringayi sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamachumi amabili lambili ababanje umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo njalo abangamachumi amane batholakale sebephephile. osomabhizimusi bathi uhulumende wenze kuhle ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kwabo lanxa nje besithi uZulu kumele aqhubeke eqaphele umkhuhlane we-COVID-19. ELiSouth Africa lithi imingcele yalo ebivaliwe ngenxa yecoronavirus izavulwa ngenyanga ezayo. Abantu bavunyelwe njalo ukungena lokuphuma kulelo lizwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo onguNtungameli Nkomo.